Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 4 kumbimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
All visitors from affected countries should hold valid medical certificates of clearance for coronavirus, showing that they've been examined.
Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyikuvunyelwa ukungena elizweni nxa zingelancwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane.
Lokhu besikwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka, kuthiwa yi-International Women's Day.
Amalunga edale lePhalamende awesifazana atshengisele kuleli dale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe ngomkhuhlane we-coronavirus sokumele zibe lencwadi eziveza ukuthi zahlolwa lomkhuhlane zatholakala zingelawo. Izethekeli eziyabe zingelazo lezi ncwadi kazisoze zivunyelwe ukungena eZimbabwe. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli emizameni yokuvikela uZulu emkhuhlaneni we-coronavirus, wona osubulela abantu abedlula inkulungwane ezintathu emazweni achiyeneyo, ikakhulu kwele China lapho oqale khona. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshwangwa esethula umbiko awenza amaviki wonke ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi. Kusiyafika umhlaka 1 kunyanga kambimbitho eleZimbabwe libikwa beselenelise ukuhlola abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha abatholakale bengelalo igciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi baqhubekela phambili beqinisa lolu hlelo enkundleni zonke zendizamtshina lezinye indawo ezisetshenziswa ngabantu ma bengena elizweni. UNkosikazi Mtshwangwa wazise njalo ukuba kulesizalwane seZimbabwe esivele kwele Bahrain lesinye ebesivela eChina ezihlolisiswe ngobuciko obukhulu esibhedlela seWilkins Infectious Hospital eHarare, kodwa zombili zatholakala zingelalo igciwane le-coronavirus. Umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Luke Tamborinyoka, uthi lanxa uqakathekile ukuthi abalaleli gciwane bengaze bangena kuleli, uhulumende kumele athuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni anelise ukuhlolisisa imikhuhlane yonke jikelele. Emhlanganweni munye lentatheli zindaba, umphathintambo wezemithetho lemisebenzi yedale lePhalamende, umnumzana Ziyambi Ziyambi, uthe amajele eZimbabwe agcwele kakhulu izibotshwa okwedlulisa amalawulo, ngakho-ke sekuvunyelene ukuthi abanye babo bakhululwe phansi kohlelo lukahulumende lokubaxolela lwe-amnesty. UZiyambi uthi uhulumende uphakathi wokudingisisa ukuba yibaphi okumele bakhululwe. Zibikwazi izinkulungwane ezingamachumi amabili lambili, 22,000 okwamanje izibotshwa ezisemajele, ikanti akhelwa ukuba lezibotshwa ezizinkulungwane ezilichumi lasikhombisa, 17,000. Uveze ukuba uhulumende ufuna kusale abayinkulungwane ezilichumi lamakhulu ayisithupha kuphela, 16,000. Osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezemidlalo, umnumzana Kazembe Kazembe, laye utshele intatheli zindaba ukuthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkundla ezibalisa eye-National Sports Stadium eHarare leye-Barberfield Stadium koBulawayo, ukuze umdlalo wenguqu phakathi weqembu leZimbabwe elama-Warriors lelakwele Algeria udlalelwe elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalunga edale lePhalamende awesifazana atshengisele izolo kuleli dale ngokunaba phansi ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Agoqela ukuthi umntwana engakhulelwa akhutshwe isisu ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi engasebenzisi indlela ezilimazayo. Abatshengiseleyo laba bathi lokhu ngokunye kwamalungiselelo okunanza ilanga le-International Women's Day elikhona ngesonto. Siqhume omunye wamalunga ePhalamende aphatheke ekutshengiseleni lokhu, unkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iGwanda Central.
Lokhu besikwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka, kuthiwa yi-International Women's Day. Njalo besisithi ngesilungu besidemonstrator against gender inequalities, sikhangela lama teenage pregnancies, ukuzithwala kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-18. Sikhangela njalo lokuthi abantwana bayazithwala sebebhoda ngasese besiyakhipha izisu, ikanti nga uhulumende uyakhipha eminye imithetho yokuthi abantwana kumele benze lokhona okuthiwa yi-safe abortion, ukwenzela ukuthi bengabhodi ngale besiyakhitshwa ngabogogo begcine besifa ngobuningi. Yikho kade sikhala ngakho.
Umbiko wenu beliwuqondise kubani, njalo libona ingani kuzanceda ngani likwenzile?
Umbiko wethu since siwenzele ePhalamenti kudale leZimbabwe besiwuqondise emuntwini wonke, ikakhulu kubobaba abayibo abahlukuluza abantwana bebanikeza izisu. Senzela ukuthi lo baba osekucimeni khona le madojeni abekwazi ukuthi akwenzayo kayisikho. Umbiko besiwuqondise kumuntu wonke waseZimbabwe.
Kungani likwenzela ingabe sifazana bodwa?
Bakhona sibili abanye abatshengiseli ukuthi bayakuzwisisa lokho esikwenzayo. For example, u-vice president we-party yami uTendai Biti uhlalile lathi phansi wasixhasa ukutshengisela ukuthi lokho esikhala ngakho layo iyakuzwisisa.
Lalikuqoqe nini lokho? Khona lizaqhubeka ngakho.
E-parliament yeZimbabwe kilo nto okuthiwa yi-women caucus ehlanganisa omama abama-parties wonke, siyahlala sisenza ama-meetings ethu sibona okusihlukuluzayo njengabomama. Yikho lapho esidecide khona ukuthi singenza njani. And futhi akuphelelanga khona, kungikhona u-national chairperson wethu we-women caucus ezamuva i-motion esizayidibetha sonke esikhangelele labo baba ukuthi labo bazayidibetha. Sidibetha ngezikhalazo zethu zonalezi ezifana lokuthi kakhulu ama-teenage pregnancies asemaningi kakhulu eZimbabwe, futhi manxaso kwenzakale njalo bayayaliswa lokho esingathi ngama-health services ukuthi bayelatshwe. Umthetho uthi umntwana o-under 18 nxa kumbeni angazithwala kumbe bakhiphisiso ngekho emthethweni kumbe bagule imikhuhlane kumele abuye lo mzali. Ikho kuhlukuluzayo esikhala ngakho ukuthi nga abantu bayasizwa ngoba izinto lezi zi-affecta umntwana oyinkazana fana lokuthi zi-affecta umama.
Ngemva kokutshengisela lokhu, yiziphi impawu ezilitshengisa ukuthi ngempela umbiko wenu wamukelwe?
Ngingathi uphawu esilubonileyo lathi saze sajabula, u-Speaker of Parliament ngiyohle wathi bomama kumele limuve i-motion kwezephi into leyi li-debate. Luphawu lokuthi kutho ukuthi kuzwisisekile ngoba sihlezi sizama ukuyi-debate sikhuluma lapha lalapha bekungani abantu abakunaki, but namhla ngokunina besikwenze phansi hhayi kukhanya kuzwakile. Khonokho nje kodwa ukuthi u-Speaker of Parliament uthe selizamuva i-motion li-debate sibone ngani luphawu oluveza ukuthi into yethu izakuyakhatshana.
Ngezinye indlela nxa selila abanye benu bezana u-PF azingene zombusazwe lapha, liyabe selizwanana lo.
Ama-problems affecta umama njengokuthi engumama. Umntwana engadlwangulwa lithi kumbe kubanja i-rape, akukhanyela ukuthi lo retshiwe ngowezani kumbe ngowe-MBC, ngumntwana oyinkazana. So siyakubeka eceleni kwama-parties nxa sesibhekene lama-problems abomama.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu umela iGwanda Central edale lePhalamende, njalo ungumsekeli kamkhokheli webandla le-MDC kuleli dale u-Deputy Chief Whip. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Abaphila ngokuthengisa ezitalateni bathi kulukhuni ukuthola inzuzo emsebenzini wabo ngenxa yokusilela kwemali elizweni okubangela ukuthi behluleke ukuwoda konke abakufunayo. Ukudilika komnotho welizwe sokudale ukuthi inengi liphile ngokuthengisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Bafuna ibhondi yephepha kumbe etc yamanye amazwe lapho umuntu uyavuma sibili, ngoba bathi khonana abantu esebenza laba lapha emsebenzini okuthengisayo ukuthi nxa siyawoda bayayala ezitolo ezinkulu, abathathi, bafuna i-cash sibili. So kade nxawulasi umaeuthi uhambe uyayithengisa uyoyidinga leyo cash futhi kuzenesa ukuthi kwanisa ukuthenga. So umuntu awutshela khona nxa ule 100 RTGS uyakunika 60 pond, uyakutshela njalo omunye umuntu iyi-cash. Kumbe nxa ufuna uyi-cash ye-60 pond, umuntu atshela khona nginika 100 pond nge 110. So nxa uthe wayithole enxelo umuntu uyabe edakiwe sibile nxenye yabe ngxa ye-140 yabe yi-40% premium. But vele nje abantu bayayidurisa okuzwayo ikonanza even lezitolo ma ungena ezitolo siyathenga umuntu vele abantu babefoli besona awuthange ngekhesh yini ngikuswayiphele kumbe awubhadale ngikho khesh kunjani awubhadale ngekhesh kwenzele ngikho khesh. So vele ikhesh iyadingakala yilihle lentwala sibili kayibona. Manje-ke nxa ukuthi usebenza-ke la umsebenza le abanye abaningi i-formal employment uyawuthi ukuthi khonana sokumele ukuthi uyithengise uthole imali yokugada umshobha balifomi vele ukuthatha yona ikho khesh ndini le ngaphandle kokuthi uhulumende kuphele avume ukuthi imali le abantu abasaba ayifuni ayisebenzi maybe kumbe kusebenzisa irandi kumbe kwenziweni, but akuthebele umzamo wokuthi imali leyitshintshe ngoba sibili kulobu nzima ebantwini.
Kodwa umsebenzi uqhubeka njani? Abantu bayathenga yini impahla zenu njalo ziyawodeka yini?
Abantu bawoda ngaphandle babe siyadinga imali yokuthi bawode ngaphandle kwelizwe impahla. Yikho-ke umuntu kumele athenge futhi leyo foreign currency ngale ku-black market yangkhona ngamaphevenza ladurayo. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu kumele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency marandi kumbe ngamapula ukwenza ukuthi anesike athenge impahla phandle kwezi nxa umuntu owodayo. Imali yakhona abantu bathenga nzima ukuthi bathole i-cash. So sokunobunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali into athi bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga i-cash yakhona kabanayo. So sokunobunzima ngapho umuntu angazathi ngiyamukela ikho khesh yakhona leyisenjani ingamukeleki.
Kodwa ngezinye indlela ukuthengisa lokuthenga lokhu yikho abantu abaziphilisa ngakho kuyanceda iningi ukuthi linakekele imuli.
Sonke siyakwazi ukuthi nxa sikhangele inani labantu abasebenzayo selayehla kakhulu. Abantu abazisebenzayo kade sikhuma kunje nje sebangakubo 70-80% anxa sikhangele amasikisi avela kuhulumeni otshengisa ukuthinala wonke umuntu kathesi phose sethengisa. Ngokunjalo-ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho, amafemu seyavalo, abantu sebephila ngokuyawoda impahla ubathengisa.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzaqhelisa uhlelo lokupha abafundi ukudla oluqhutshwa kwezinye izikolo zeprimary luye ezikolo zesekendari. Iphephandaba linye lithi njalo umkhosi wokuthakazelela uzibuse uzaqhutshelwa enkundleni yeBarber Fields lonyaka. Lokhu ngokwakuqala ukuthi umkhosi lo wenzelwe phandle kweHarare selokhe ilizwe lathola uzibuse. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Nami basakazi labalaleli abangizwayo ngalesi sikhathi, mina ngugogo uMakhumalo. Hhayi, iZimbabwe inzima, shuwa kunzima. Ubona sesehlulekele egrawundi yebhora, lapho kuyikuphe siza kugwanisa. Shua shua nxa sikhuluma iqiniso, mina senze ngikhumbula uSmith. Nga uSmith yavuka namhlanje ubezabaleka eZimbabwe. Athi hayi I essay kwengwaziyo. Shua komile sizabulawa indlala. Sibulawe yikho konke kukhona eZimbabwe. UNkulunkulu shua kangenele. Uyazi sifana labantwana bakwe-Israel ababechiswa isidina ngotshani. Thine siphila eZimbabwe. Shua shua siyacela kuNkulunkulu sesikhulekile. Sesize siphosa ukusuka kamadolo ukuthi nga uNkulunkulu yangenela siphile bakithi. Ngoba umntwana okhule namhlanje kakwazi ukuthi kuthiwa isithupha sihlatshiwe. Vele ungamtshela ngokuthi isithupha sihlatshiwe uyamangala ukuthi yinto enjani. Ngoba kabakwazi ukusebenza bazasebenza ngaphi. Izimayini zonke zavala kuselokhu izimayini okungakungaki. Bakithi zihlobo zami, uNkulunkulu kasingenele bakithi. Lamanye amazwe angenele abona ukudubeka kwethu. Ngiyabonga.
Salubonana Studio 7 kulilanga lami namhla lokuzalwa. Ngisithi happy birthday to myself. Mina msakazi ngiza kutsho kuyiwani. Angeke ngikhulume nzima. Mina ngicela ukuthi i-government yeZimbabwe ivumele abantu abangaphandle kwelizwe ukuthi bavote lapho. Kodwa ngiyakwazi ukuthi yinto engeke iyenzeke leyo ngoba izani uyakwazi ukuthi mangavumela abantu bangaphandle abangaphandle kwamazwe bevote izadliwa ngoba bonke abantu abaphuma eZimbabwe lapha babalekiswa isimo seqembe libusayo ingakho bengeke bevume kodwa siyabona kwamanye amazwe avumele ukuthi abanye abantu aba out of ilizwe bavote akufanani lakithi sivote ukuze kubonakale phela ukuthi laba bantu vele ngempela ngempela yini yabasuselizwe manje izani konoko ayikufuni so besicela umsakazi ukuthi ngabe kuyavunyelwa lathi sivote sisemazweni okuhamba
njani basakazi abalodumo kustudio 7 siyalibingelela likhuluma lusofa sonke mphongolo ekhezi ye ngithike ngikhulume kancane lapha ngikhuluma ngohulumende lo ongakwaziyo ukuthi wenzani ngikhuluma ngedizili le amafutha osokuthi abafunayo bazithekele ngaphandle kwelizwe bazowathengisa nge-US dollar bathenge US dollar. US dollar anti yavalwa. Isivunyelwa futhi bakwazi abakwenzayo lapho kumbe badlala amadlwane, badlala amatupe njengabantwana. Kanti vele izani yenzayo thithwa isibi. Sebedlulekile laba bantu. Ubumenemene bonke buze buphume egcekeni. Kanti vele benzani. Akucaci kuyizinto. US dollar bayithatha ngathi ngekho. Bathe ibhondi liyethenga. Uma nguje usanda kukhuluma wathi imali le ihamba kuhle. Ihamba kahle ngapi? Yona ingathengi. Ukhiphe ibali elithi bond wabhala Zimbabwe dollar, Zim dollar. Yona iyibhudi. Usenza abantwana abakwazi into yabo abayenzayo lo mthuli. Abaphume ekhundleni laba bantu bayazehlulekela. Alibana belalile beke bezwa ukuthi sithini. Kabaphume umthuli lo manguja. La iPresident wakhona ongakwaziyo lokhu kusasusitshela lokhu kusisa lokhu. Kambe lilizwe bandile. Hayi, izani sithole senzile.
Ninjani basakazi kwa-Studio 7. Mina ibizo lami uNdodana Dlovo. Lapho eGoli ngokuhlala kodwa mbiye enkaya eGoli lapho. La mthanda ukubonga le thuba elithenga lanikeza lona. Sithanda ukubonga nathi. Mina namhlanje indaba enza ngisondeza kuye indaba yamafutha. Petrol nabo diesel laba wasukwenzakala eZimbabwe. Inombuzo ukuthi kanti manje ma kuyathwa abantu basebenzise foreign currency imali yangaphandle ukuthila amafutha emagarage. Right mina imbese ngizibuza umbuzo oyi-1 uthi njengoba abantu laba abathwa ukuthi basebenzise foreign currency basebenza eZimbabwe bakholiswa yi-government abanye bakhona abanye njengama teacher, amanye ama doctor, amanesi bakholiswa yi-government yena le ibakholisa ama bond. And that money I don't think ukuthi lo muntu okhola more than 10,000 to 20,000 be 15,000 wonke mhlawumbe wakhona ngaphansi kwa 5,000 abanye bakhola ama 3,000 right imali kuyingamabhondi le mali ususitisi unemoto ubususiyathenga ipetrol lo oyithengayo uthenga ipetrol ngayiphi imali angiyiboni into kamnankabhe siba le ngqondo itshengisa ukuguga engqondweni
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isiphepho esiqhamuke edolobheni leNashville eTennessee kwelemelika kuthange sibulale abantu abangamajumi amabili lanhlanu njalo sadiliza izindlu. Ukuhlaselwa kwamabutho akwelemali ngabahlamuki kubikwa kulakho ukuphazamisa inkulumo zokuthula phakathi kukahulumende lamaqembu abahlamuki atshiyeneyo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo kukhetho lokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademocrats kukhetho lukamongameli waleli lizwe ngolwezi. Kukhetho olwenziwe ezabelweni ezilijumi lane izolo olwama-primaries, sisiza emoyeni umnumzana Biden obesenqobe kweziyisishiyagalombili ezivalisa eVirginia, Arkansas, Tennessee, Alabama, Oklahoma, North Carolina, Massachusetts laseMinnesota. Omlandelayo umnumzana Bernie Sanders yena obesenqobe kwezine ezivalisa eVermont, Colorado, California laseUtah. Iningi lithi uBiden wenze kuhle kakhulu kukhetho lolu ngendlela ebingakhangelelwanga. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sikhuluma leStudio 7 phambilini kwalolu khetho. Umnumzana Phitizela Ngcobo ukhanya eyithaye ekhaleni ngokuthi umnumzana Biden uza kwenza kuhle kakhulu kulolu khetho.
Ngombono wami akungacaci njengokusithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina, njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bekuntshisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana noButtigieg noClobuchar lostea wonke baphumile ngenza kwe-South Carolina. So ngombono wami sengazi ukuthi uBiden usela bakhokhela abangani baningi ngoba nguyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba sebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi, ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sokungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhu esithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, siyakhuluma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uClobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukutho sokwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hhayi sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumqekana nje usevukile seletshahelithe, abantu bonke sebekhale ukuthi hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusenzakala ngeziko ephelileyo uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
Ha, but kumujikelo obhanga kathi sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali. Angiboni ukuthi uBloomberg abantu bayamthanda, njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York, abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, kwakuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini, bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinanzela ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Uhambile esontweni e-Alabama ngesonto kuthi abantu bamfulathela, abantu basukuma bamfulathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
kusho ukuthi lokho ebangamxolelanga.
Lani nginjani ngixolela?
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uza lokho eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami. Nginje mina ngangimsekeli ka Nkosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren libhize lihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi loba besike sakhetha singatshintsha yini sikhetha omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu usile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupport ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi? Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama 90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze bengena ebhudini.
Umnumzana Phidizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Ngelele ababukeleyo ku Facebook Esa Lindsay Hammon uthwena amajono umsakazi kuzoba lo ntombi zodwa Gumede Ncube uthi sicela u president akhulule usiwela bantu uyaphinda laphana u Hammon uthi yena kanti u Kirsty Coventry sekhitshiwe ukuba ngu minister of sport na hayi besingakuzwanga lokho Lindsay Ntombi Zodwa uyaphinda lawe uthi hu nxa sebefuna kuvunyelwe i-abortion kuzaba nzima yazi then kulobani laphana sonke Khumalo SK uthiwena livuka njani bantu bakithi JB Mabena uthiwena niyalondoloza yebo kunjalo KG ehlabela ke kamnandi lapho tena Jerusalem. Hey, beyihlanyisa abantu abaningi lengoma ngoDisemba la manje lokhe ichisa be yavuta. Siyeze qibeke ezekuseni ngokuhamba ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyikuvunyelwa ukungena eZimbabwe nxa zingelancwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane. Amalunga edale lephalamende wesifazana atshengisele kuleli dale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 na Mina lani aspeni songe kweze kuseni half past 6. Walivalelisayo kwamanje sithi lijone kuhle yimi owenu untungamilinkomo.